okuqakathekileyo ukuthi khona amasotsha akhona ebantwini, yikho okuqakathekileyo. Kodwa ke babe kwesinye isikhathi kezihambela besenza okwakho ngesizathu sokuthi uhungwe nabomthwanga laba bathi bona bazadeploya amasotsha, amasotsha akhampenela izandla. So khona lokuyana abantu yikho abakubambayo ukuthi vele abazenge bekwale bona bakuvuma ngobana i-leadership yakhona kayizenge ikukhawunti khona kana kwakukhulunywa ngohungwe kumbe kukhulunywa ngomthwanga ukuthi amasotsha akhampenela izandla. So until it is proven labo bekukhondeni bona i-leadership right from the presidium khona laphana yiba bamele bekukhulume ngakho beqondise uhungwe imlomo wakhe wona lana to withdraw that statement. Ngoba nanxa amasotsha ezihambela nje lapha abezihambela khona kodwa ngathesa akunadlakela laphana nalaphana yindawo yamapholisa. Uqala amapholisa ukuyi-support unit nxa kungathi kule ndawo engazani kayiziseki kube sokubuya amasotsha ekuqineni. Kodwa ngenxa yokuthi amasotsha sokuyisikhathi sokhetho sebegijima nabo besebefakwa laphana nalaphana abantu baba suspicious khona lokuyana kwakukhulunywa nguhungwe nabomthwanga ukuthi yikho khona lokuyana ukuthi bayadiploya amasotsha yona lapho abadiployileyo. Akulalutho bangalwala laphana lanxa bona besithi khona ba-neutral abangenele ezombangazo but they must restart i-statement esakhulunywa nguhungwe kumbe ngumthwanga.
Umsekeli kamongameli lisotsha labanye abaphathi ntambo abafana lo mnumzana Sibusiso Moyo babe ngamasotsha, manje lokhu kungatshengisa na ukuthi amasotsha kayisiwo ezanu PF?
Kusukela kuyena kanye upresident lisotsha leliyana the 20% kuzokuza bonke lapho abaqanjwe uKhembu Mohadi amasotsha la. So okukhona nje isigcwalisiso nje khona lukhani ukuthi khona lekhulu eyiziwe khona ngamasotsha and then as a result akukalutshwani ukuthi lokwamukeli ukuthi khona umbuso lowo khona for 6 months or 7 months eziwe khona zona lezi bekuligasi leyelungiswayo ukuthi balungise khona lokho kuphela the after that ithamisa ngawina kumbe kunenye i-opposition okungasothamisa kumbe ngaba ngumjurumbe ungaba ngubani ukuthi baza kuvuma yini ukuthi beqhubele esandeni sesivilyeni akulaqiniso.